VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nga ulabazali, ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hatshi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
ZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu satsho nje ukhetho. Abantu sibethusela ngathi thina siyise kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani emakhotsi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other stuff.
Kodwa abezanu-PF bayakuphikisa lokhu beqina ngelokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo. Abantu abaphila lezifo ezithiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela ezibhedlela lemakliniki koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuliviki. Umnumzana Chamisa uthi njalo umanyano wesadaki kumele ungenele kudaba lweZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchasisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba weConstitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano weSADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela loludaba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nga ulabazali, ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hatshi. Indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, thembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda. UChamisa uveze njalo ukuba kungasisikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabe-ZEC ukuthi abezanu-PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
President uthi yena kathesi senama-MPs angu-21 ase-challenge kutshengisa ukuthi kawinanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi akulankinga lokho kuthiwa nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UChamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa ke mina ukubona kwami uChamisa la uzamile ukuthatha inyathela kungaphuma kungayisiyo nto engamnceda, kungaphuma kuyinto engamsiza. Kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthethwandaba lakho kuyakhanya ukuthi umnankagwa kakho kalalilula, ngoba layo ugcine edinga le yamagqothake, kutsho ukuthi kukhona udaba olukhona, into engayitsho kwakathesi.
UNtungagwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho, yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziywe udaba olukhwezwe nguChamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi, ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esihluphayo la ukuthi laba abamela i-asidi ngamajaji babegcotshwe labo ngukhulumende, kaninginengi izikhundla zabo ngabantu bakakhulumende, singathi ngaba-civil servants, basebenzela ilizwe beholiswa ngukhulumende. Ukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla, esimnika isithwala. Ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi ezokuthi hayi njengenyathelo labakhona, hayi sikhona ukulalela, kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa, hayi khonapho asimeleleni sibone.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli, zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court, njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngamalungiselelo aqhutshwe yi-MDC Alliance lamuhla kudalele Constitutional Court.
Asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele i-petition entsha kumbe incwadi entsha eya e-court, isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Sibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi lawa abazabe bevunyelwe ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazazeniwa.
Amagqwetha yenu-ke asele mvumo yokusebenza?
Okwamagqwetha lokuyinto esingayiqakathekisanga kangako, ngoba sasivele sisile sazela sokuthi uhulumende wezanu njengoba ebesaba kangaka amagqwetha ethu, ngoba sithethe akhaliphe kakhulu, sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli, kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaphezulu esenzanini.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni?
Ye, lokho bavunyelwe kaishiyo nto ebhalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo ukuthi belisemthethwandaba we-Constitutional Court lamhla, kuyini obekusenziwa kurejista?
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba. Namanye amaphepha abeyisalela nje kade lokhu kufanele hanje.
Ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lile themba ukunqoba?
Eceleni lethu amagqwetha kapresident Nelson Chamisa noPresident Nelson Chamisa bahlangene namhlanje, kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile, sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolwesithathu. Khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe. Ngisasa ngalokho okuthiwa ngesikhiwa ama-logistics, ukubona ukuthi abantu bethu bakhona, abantu bethu banezimoto ezabe zibathatha lapha zibahlala phana, amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho singawathola khona ngesikhathi siwadinga.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Silokhu sikudaba lunye, umnumzana Chamisa usole kakhulu ibandla leZANU PF esithi liyaqhubeka ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano wakhe ikakhulu emaphandleni. UChamisa ufananise leli bandla lamaqembu okholo lwesiMuslim edlulisa amalawulo adume ngobudlova abalisa i-ISIS, i-Al-Shabaab kanye le-Boko Haram. Ngokunjalo uthi bazasungula umkhankaso obanzi emaphandleni bagxile impande njenge-MDC Alliance. Kodwa umeli webulili maWest edale lePhalamende elilunga leZANU PF umnumzana Dingomuzi Phuthi uthi ngeke bakwenelise lokhu abe-MDC.
iZANU PF ayisiyophathi eqala izolo. iZANU PF yiphathi eyaqalwa kudala ngabantu asebahambayo. I-ideology yakhona yiyo esilokuthi sabambelele kuyo. Sinje lathi kasibuyanga le mbono yethu ukuze siwine ama-election. Thina savuya phezu kwe-ideology yayivele ikhona yahanjelwa empini. I-ideology eyafundiswa abantu ngaphansi kwezihlahla. I-ideology e-part of our living memories. I-ideology e-part of our culture and our ethos. So uyayikhipha njani iphathi enjalo? Okwesine besenzi. Ngabe sisho njalo ukuthi uthi bayavuma ukuthi sokumele bamelele u-2023 ngoba ukududula iZANU PF kukhona chance ngaphandle kwaleyo abayikhulumayo abazabuya behluleke khona ngoba iZANU PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu satshontsha ukhetho. Abantu sibethusela ngaphi thina siyite kade sijumayela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani ema-court liyedinga ama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any
kodwa iZimbabwe Human Rights Commission yakufakaza ukubana kwaba lokwethuselwa kwabantu lapha lalaphaya kanti njalo ibandla lenu lalisebenzisa ukudla njengendlela yokudinga usekelo kuncitshwa abamabandla aphikisayo.
Ngicela ukukutshela ukuthi lapho esihamba khona emaphandleni esikhuluma labantu khona sithola kuyukuthi abantu abaningi abaholayo ngabantu be-MDC abakutholayo lokho kudla. Abantu beZANU PF abakutholayo labo abakutholi bekutholiswa yikuthi ngabeZANU PF. Ukudla lokhu is not a political program.
Kodwa le ikomishini kahulumende eyakufakazayo lokho mhlonitsho.
Ikomishini kahulumende, they are entitled to their own findings. But what I'm saying, I'm not speaking on behalf of government. I'm speaking as a ZANU PF cadre. Ngikhuluma ngendlela esenze ngayo ukhetho. Izinto ezinje zizaqonda maybe after a few more years. Ubaba uMnangagwa is still going to commit himself. Angaqeda lokhu ukugcotshwa ukuze abuya nje. Athi now sanitize the party and sanitize government. Ngoba kulabanye abantu who are throwing spanners within the progress of the party. So kona lokhu akusimangalisi ukuthi kungabe kwavela from government commission.
Umnumzana Dingomuzi Phuthi ngumeli webulili maWest edale lePhalamende njalo ulilunga leZANU PF. Sixoxela esePlumtree.
Yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Umanyano we-MDC Alliance uthi amapholisa aqhubeka ehlukuluza amalunga awo ngokuwabophela amacala angekhoyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Douglas Monzora uthi izolo kubotshwe ilunga lalumanyano eGweru umnumzana Paddington Jabajaba ngecala lokuphehla uDlakela. Siqoxele lunga le MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo.
Kuyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezeki baqamba amanga bantshontsha ukhetho besithi khona bona banqobile yebo naye bathi banqobile thina njengebandla le-MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesithathu so abantu bethu sebefela khonokhu yini angithi lilungelo lethu njengabantwana basezimbabwe ukuthi nxa kule nto ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa lokhu ukuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umunye utshwankela esakhuluma ukuthi izane iyephula ulungelo loluntu sebekhombisile njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantu athela izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela ngolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapholisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngelangelinje sitshengisela lokhu abethu abalandela soze sixhokozele ngoba kakulasizathu sokuthi sixhokozele thina sikwazi ukuthi udaba lethu selungena kumthethandaba ngolwesithathu esabe sesikumelele impumela yakhonokho impumela le ezaphuma esingakwazi ukuthi yabimi njani yiyo ezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani so abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kathesi yikuthi sonke kuqe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekusele nje ukuthi sithole impumela asilasikhathi sokuxhokozela thina ngokudawa lethu lusemthethandaba.
Unkosazana Tabitha Khumalo isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukudonselana phakathi kwebandla le-ZANU-PF lomanyano we-MDC Alliance phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Lolu daba lusenkantolo njalo luzaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba izolo ezihlengeni ezithakazelelwa izethekeli zomhlaba eselambok lesesumbawa kwele Indonesia selifike kwabalichumi. Umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis uthi inkonzo yakhe iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela abantwana ukuba bengahlukunyezwa ngokudlwengulwa ngamapriesti njalo ozafunyanwa elicala lokwenza lokhu uzajeziswa kanzima emthethwandaba. Singene kwezempilakahle. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki kwaBulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempilakahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abachiyeneyo abaphila lesimo sezempilakahle oqhutshwe kobulawayo. obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eye Voice of the Voiceless, unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. Oyisikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besihlabuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxothwa vele. Njalo eminye imkhuhlane uyeza kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona kwani ukuthi ebesekhuluma ukuthi hawo umuntu endithandana laye umfazi lingapha laye umfazi kumbe umuntu endithandana laye yindoda laye yindoda. Abanye bayisaba ukuthi sebengaripoti emapholisini kumbe babotshwe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bethole usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza isibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo eVovo, unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Kumalezibheni umkhuhlane esihlangana layo mostly ngama-STIs ukuhlangana lakho ezinye imikhuhlane lezi njengo-HIV we don't it's at a low risk ngoba kukalutshwane ukuthola amalesbi lama-bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani, kodwa babonga i-PSI ngokubamukela.
For thina kunzima because ngaze ngibe legcikwane lingabe maybe ngilitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo or lo muntu wami sithole incedo kumbe information ebhekane lathi mpelampela because izibhedlela eziningi babhekelelwe abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So uma sokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabele information eyiyo esiyitholayo because akula nto asila sizwe silitholayo kwamanje. Kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la ezama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyathesta lo muntu wami. Lami ngikwanise ukufihambatsela ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazana. So I think if i-PSI is the first start for thina because hayi ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo oluqondane nathi. Ngoba sometimes uma sifika lapha emaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayo ngiphaya yona bebhekene emuntu othana nale ndoda. Kanti mina ngiso umuntu othana nale ndoda. So ayisibhedlela kwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa PSI as a spot sethu singcono sithola khona information lathi ibhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma-unprotected risky behaviors.
Ethi udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impila kahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama-dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning. Ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye-family planning ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema-clinics lusiya-accessa i-service yonale ye-sexual reproductive health education ngenxa yokwesaba ukuzajajwa ukuthi kuyathiwa umntwana ole-15 years udingani, ifuna ama-condoms udingani, ifuna ama-family planning tablets.
Inengi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini, kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhe lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyiwephula ilungelo labantu kwezempila kahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emine kungalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amahlanu lambili 52 ngemva kokunqoba eleChapungu nge-2 kanyanga omgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum selitshiya iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emine ngemva kokuba elenkezi libe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu le-Chicken Inn. Iqembu lenkezi lona selilemiklomelo angamashumi amane lathupha mnembili 48 ukuthi ele-Chicken Inn okuyilo elihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo angamashumi amane lowodwa 41. Ekhuluma lentathe zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele-Chicken Inn. Umqeqeshi weqembu lenkezi Platinum uNtondira Indiraya uthi akumethusi ukuba iqembu lakhe selitshiwa ngemiklomelo emine ngele-FC Platinum.
Okwamanje wonke umuntu ukhangele iqembu le-FC Platinum, kodwa okungithokozisayo yikuba kasisalanga kakhulu njalo okumele sikwenze yikuba sibone ukuthi sidlala njani imidlalo eseleyo. Imiklomelo emine milichwane kakhulu njalo akwaziwa okungenzakala kumidlalo elandelayo.
Endaweni yesine engalaneni imiklomelo kule qembu leCapes United lona ile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha njalo elibe ngujikelo bhanqa leleNikruti kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalane yemiklomelo iqembu leMtare City libaleke emsileni lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi ngemva kokuba linqobe leJapan Mine nge-2-1. Njalo eleJapan Mine yilo eselijeke amanye wonke amaqembu ngaphansi kwengalane kuthi phezu kwalo kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-2 kanyanga leBlack Rhinos. Womathathu amaqembu ahlezi endaweni ezingaphansi kwengalane yemiklomelo ale miklomelo elijumi lanhlanu. Kodwa ehlukaniswa yikuba amanye ahlohle kanye lokuhlohlwa kaningi okwedlula amanye. Iqembu leNikruti yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo okutsho ukuba lalo lisengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu ma imidlalo ingaze ifike kombindi uyacina lilokhu lilapho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siqhubeke ezosuku ngodaba luka Mnumzana Kofi Annan, yena owayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations obhubhe ngomgqibelo eseleminyaka engamashumi ayithoba mnambili 80 years. U-Annan uqhubeke ngomhlonitshwa lanxa nje ebesesukile esikhundleni sokukhokhela lumanyano. Abanengi bathi uza kunjulwa ngemsebenzi emihle ayenzayo, kodwa abanye bathi kabasoze bawakhohle amaphutha akhe. Elinye lamaphutha enzakalayo ngesikhathi sakhe ngumbhuqazwe weRwanda lapho kwabulawa khona lenkulungwane zabantu empini yokulwisana ngemihlobo umhlaba ukhangelelayo iUnited Nations. Baze bangenela umonakalo osufike ezingeni laphezulu. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzanqoba kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Kodwa abezanu PF bathi cha ngeke akubone lokho. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.